bahlukumeza abantu abantu kumele babone ukuthi ini bekuloba bekhethiwe kodwa behlulele ukwenza umsebenzi wabawukhethelweyo kumele abantu babatshethi hayi madoda selehlulile yiko ubona besisukumile kube last month sayangena ezibhedlela kokhanda ngumzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe lowo osehofisini umele ayethule ngoba usehofisi umuntu asebenze asebenze izifiso zomuntu ophandle kulokuthi abefakele umuntu ophandle umthetho
kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungiswa izinto ezimbabwe siyabona lokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo kulungiswa njani khonokho
yibo futhi lebana ngisho ukuthi bavele wabona ekuqaleni babona ngani ngokuthatha umbuso bathatha umbuso ukuthi bazivusele bazivalise bona bona labo athi befosele ibutho labo umbuso kanti ibuthongele ngelabantu kumele livikele abantu lisebenzele abantu kulokuthi abantu basebenzele ukuthi balesabo so mina abantu basukume singu 15 million bona bangu-100,000 angazi bangazi ngeke wasule basulale sona
kodwa sizwe-ke ukuthi ubaba uJoseph Juma webandla lezanu-p f uthini ngodaba lolu
umalumami usuke walilahleka mbijana lapho kungena igama ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula ukuhlukule kwesiphakathi kwango ayisiyo solution ingasufaka ngesingisi into ekhona ithena igcekeni akula hulumende whether wezaphi kumbe wezamatefu we-LGC ungafuna ungena embusweni ubhidlize lowo mbuso ugcine usuzikhipha embusweni ngokuba unpopular akula kodwa into ekhona yilona into ziyenzakala umuntu esembusweni kube lokugwenxana lokuzigwenxa wena wedwa futhi kungakhona esikukhangela ukuthina sikho abana siyagwenxa ngabanye kodwa lapho siphinde sizigwenxe nase zidlala amagame ecorrupton nani nani siyabe sizigwenxa kwapha loku ngafuna ukulalela abanye kekuzigwenxa kodwa akula muntu okungena embusweni efuna ukubana azikhuthe embusweni alowo angene kuyo
ye kodwa golide nxa ukhangela golide abantu laba bathi kuvele akusalungiseki lokho
abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthina kube lempumela enje kwelakithi ezimbabwe it's no longer about amaphathi amaphathi yinto yokuza asizalanga nako into lokwana kwabuya yinto sokusicabanisile
sathi ubaba uThomson Ndlovu
esingakwenza njengabantu bezimbabwe ukuthi sesifonile laba abasilisayo kumbe ukuthi amaphathi lawa asilisayo sokwamanje ukuthi sahlela maplani ukuthi angayenzela njani abantu into abayikhangeleleyo so ikakhulu lapha ngikhuluma ngesikhathi enjengem d c sikhona for the past 20 years si-opposition party but so far on the ground angayibiliza ama-elections akule sisengisele khona ukuthi kuyini engasenzela khona but okuyikho kukhona ukuthi bahamba bethembisa abantu izinto ezingabancediwe senzeka futhi nakwi-zanu p f i-zanu p f siyakwazi ukuthi sibise for almost 39 years akulalutho instead silokho kusonakala kusiya phambili.